kukhanya abaningi bazamile ukuthi ba-apply ikakhulu labo vele akade belawo ama-permit ekhona kuma-passport abo. Sibona kufika usuku lwanamuhla bonke banelisele ku-applya. Yebo, yebo, lokhu basenza ama-booking ukuthi bahambe beye kuma-interview, kodwa ama-bookings azazaphela emhla ka-February. Kodwa uhlupho lukhona yilabo abangatholanga ama-permits ngo-2010 bale proof of application. Izolo kuvunyelwene labe Home Affairs ukuthi abantu abanjalo kumele basubmit ama-applications abo or besubmit i-proof of application ukwenzela ukuthi nxa kutshaya i-midnight namuhla amabizo abo esekhona phakathi ukuthi ba-applya kube le proof. Kube sokusithi-ke after 31 sebezayenzelwa-ke ama-special reference numbers ukuthi labo banelise uku-applya njengabanye aba-applyileyo. So kusho ukuthi nxa umuntu wayethole i-receipt yokuthi wa-applya ngo-2010 kumele namuhla abe seyihambisile nge-email ku-VSF, kumbe nxa wathola i-reference number kuphela kumele la ayihambise namuhla ukwenzela ukuthi sokusiya phambili bese bemncedisa ukuthi la apply njengabaningi.
Labana-ke abavele bengazange be-apply bona kulahlelo olubakhangelayo.
Labana vele abangazange be-apply baningi okwedlula labo vele abavunyelwe ukuthi ba-apply. Yinto ehlupha kakhulu ngoba maduzane nje sokuzaqala ukuthi abantu abangekho emthethweni e-South Africa babotshwe bathunyelwe emuva. Kuyinto esiyibona izahlupha kakhulu ngoba iningi labantu vele kabalazo incwadi zokuba se-South Africa okusemthethweni.